So we see card descend up with VOA in the belly.
Olingali vuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 23 Mpandula 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe ambalwa axhasa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU PF zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona.
Tina, we are very clear with our sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally.
Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela egcekeni lendizamtshina eNew York athi uMnangagwa wabacatshela.
Bafuna ukutshengisela umongameli esehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu le-security. I-security yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa i-security naliyana edilekalayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla leZANU PF sithi bakhanya babevele bengayazi into abayenzayo ngoba uMnangagwa ehlala evikelwe ngabonogada.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amazwe ambalwa axhase umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona. Sikhuluma nje kulabantu abaningi abasemajele abavalelwa ngenxa yezombusazwe ababalisa amalunga edalela ePhalamende uMnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole asebehlezi amalanga adlula ikhulu bengathoniswanga. Amapolisa aqhubeka ehlukuluza abamabandla ezombusazwe okungezinye zezizathu ezabangela ukuthi amazwe angentshonalanga ethese inkokheli yeZANU PF izijeziso. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF EFF Zimbabwe uMnumzana Innocent Ndibali laye othi bavumelana lokususwa kwezijeziso lezi.
Thina as EFF Zimbabwe njalo lama EFF wonke awe Africa jikelele, we are very clear ukuthi ama sanctions against Russia must be removed, because ama sanctions lawa aza damage umhlaba, aza damage impilo zabantu abaningi umhlaba wonke. Njalo thina we are very clear ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally, and we are very clear ukuthi we accept support that amanye ama leaders have said, including uleader omutsha we Kenya othileyo naye wathi ama sanctions eZimbabwe kumele khitshwe, lo president Ramaphosa in as much as efeyila ehluleka elitsotse elisela eligcina imali embhedeni under imipress ama pillows, we accept ukuthi at least laye added the voice ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed.
Lina lithini ngalokho okukhulunywa ngabe Melika abathi bona kumele umongameli Mnangagwa lohulumende wakhe baqale bahloniphe ilungelo loluntu ukuze izijeziso lezo zisuswe? Lina lithini ngalokho?
Izijeziso lezi azizange zafakelwa amalungelo abantu. Nxa kwakungamalungelo abantu, izijeziso lezi kwakufuze zifakwe ngesikhathi kule ndaba yombhuqazwe, into esithi igugu rawundi. Kwakufuze into lezi zifakwe even kwamanye amazwe anjengabo South Africa, where we have seen violation and the political assassination of abantu abaningi. EZimbabwe ku very rare ukuthi sibone ukuthi kulabantu ababa assassinated from ama councillors, ama MPs and so on and so on. Kodwa kwamanye amazwe kwenzakala, kodwa into lezi azizange zafakwa. Izijeziso zeZimbabwe zafakelwa ile land. As you know, Tina, we are for land expropriation without compensation. Tina, we are for borderless Africa. Tina, we are for one Africa. Tina, we do not negotiate when it comes to indaba yeland, le wealth yelizwe. We believe kuti ama minerals, iland, inyoni, izinyoka, inyamazana, wonke kubelonga to Zimbabweans. And so asivumelani la America ukuthi yona ibe ikhuluma ngento engayisiyo. I-America iyakwazi kuhle ukuthi ama sanctions lawa ngawe land. Zimbabwe ingathi si reversa iland reform program. Ama sanctions azakhichwa. Kati ama sanctions bavela bayafaka nini? Bayafaka ama sanctions lawo bayafakela iland reform program.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye, omongameli bamazwe abalisa le Zambia, Botswana, South Africa le Kenya, vathi kazisuswe izitsheziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZimbabwe ngelemelika lamanye amazwe yangentshonalanga. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi, njengoba abakhokheli beAfrika laba bekhanya sebekhuluma ngazwi linye ngobunengi, elemelika lingalalela na inkuthazo yabo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akuzu kuba lula ukuthi imelika isuse izitsheziso zenotho lanxa ngabe abe-Afrika bengakhuluma ngobunengi. Kodwa kuza kupha i-government yeZimbabwe ithuba lokucatsha ngemva kwezitsheziso zenotho ikusebenzise njalo u-recruiter ama-isapoti ikakhulu siyokhethweni luka-2023. Ikwenze sengathi konke okwenzakalayo kubangwa ngabantu bangaphandle kubangwa izitsheziso zenotho. Ebengufisa ngilethemba okufiswa ngabantu beZimbabwe bonke jikelele kumbe ngobunengi. Yikuthi amazwe aseAfrika akhulume ngazwi linye esola okungavuswa kahle kwelizwe, esola ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukungahlonishwa kwedemocracy, ukungahlonishwa kweconstitution, i-corruption lakho konke esikubona kusenzeka eZimbabwe. Akhulume ngazwi linye sithi kakube le free and fair election. Yikho lokho okudingakalayo. Yizo lezo nguquko zingaba khona ezizasusa izitsheziso zenotho. Ukuthi bakhulume ngezitsheziso zenotho sengathi zivela nje lapho kungekho khona akuqondanga. Bakhulume ngalokho okubanga izitsheziso zenotho bese zisuswa kanjalo.
Amazwi kaMnangagwa uwazwe njani?
Umongameli kakhuluma ngalutho, ukhulume khona lokuyana nje ngendlela umgaba ekhuluma ngayo, lanxa ubengathethisi yena, nxa umqathanisa lo mgabe. Kodwa akulalutho oluletha inguquko alukhulumileyo. Konke lokhu ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ukuthi kulokuthula elizweni, ukuthi uhulumende uletha intuthuko ebantwini, yinto engekhoyo nje ayitshele i-United Nations. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona. Kuza qhubeka futhi kumnyaka olandelayo, la olandelayo nxa ilokhu ekhona kumbe iZANU-PF nxa ilokhu ikhona, iyabe ilokhu ikhuluma imeseji eyodwa isithi busa kahle, iliphethe kahle ilizwe lanxa ngabe lokho kungenzeki.
Konke lokhu okukhulunywe ku-United Nations ubona kulandelelwa yini, kuthathwa amanyathelo kumbe kuzaphelela nje eboyeni njengesithukuthuku zenja kungabi indaba zalutho?
Ngibona sengathi kuza qhubeka kukhulunywa ku-United Nations, singakhohlwa ukuthi kuke kwaba lo special rapporteur owafika kwelaseZimbabwe. Wayaphuma esithi izitsheziso zenotho zilimaza kakhulu iZimbabwe, zilimaza abantwana, zilimaza omama, zilimaza ezempilo, zilimaza ezemfundo, wabala izinto ezihlukahlukeneyo nje. Ngibona sengathi khona lokho kuza qhubeka ukuqhutshekwa kukhulunywa ngakho. Njalo ke iZimbabwe izakusebenza kakhulu futhi ukuthi omongameli bamazwe ahlukahlukeneyo bebekhuluma ngalokho. Kodwa lokho kakusoze kulethe inguquko yendlela iZANU-PF ebusa ngakhona elizweni. Kanti ke futhi kakusoze kwenze kube lula ukuthi izwe elinjengelaseMelika lisuse izitsheziso zenotho. Okuzaletha inguquko ikuthi kubuswe ngendlela e-different, kubuswe kahle ilizwe. Base besiya kwelaseMelika lalawo mazwe afake izitsheziso zenotho bathi beka senza lokhu lalokhu, nanku konke ukubusa kahle, i-rule of law, i-democracy, respect for human rights, phecelezi esiyenzayo. susani ke izijeziso zenotho ngaleyo ndlela kuzoba lula ukuthi sisuse kulokuthi abantu bonke bakhulume nje kungela nguquko on the ground.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela igcekeni lendizamtshina eNew York ngomvulo athi uMnangagwa wabacatshela. UMnangagwa ungapha kwele Melika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Abebandlaleli baphiwa imvumo yokutshengisela besola uMnangagwa ngamapholisa aweNew York. Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla le PPP umnumzana Zaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okhulumayo ngumnumzana uZaringeni Samuel Chasi okhokhela ibandla le People's Patriotic Party owenzakele John F. Kennedy Airport ikubana umongameli weZanu PF Emmerson Ambutso Mnangagwa wehle okungekho emthethweni wephule umthetho we-Aviation Authority yehola ebelinikiwe ukubana ehle wehle masinyane ngamahola amabili echayela uvalo ebambeli kantulo ukubana abatshengiselayo babuye ngobunengi babo njalo bajikisile abajayeleki kusenjalo ubevele elethe amabutho akhe ukubana bebehlola ukubana kuhamba kanjani ngapha i-advanced team leyo lalabo ababuye bemqhuba inani labo belibaningi nxa sesikhangela lezinye inkokheli ezesadak eziwuye ziqhutshwa nje inani elifika 10 to 20 yena eyakhe inumber inombolo yakhe ifika kubo 225 okungajwayelekanga nje ubana nxa umuntu ebuya ku-United Nations General Assembly ebe lani labantu abaningi kanjalo yona thina sina sikwazi ukubana i-economy yeZimbabwe sikhala ngokubana iyabheda isebenzi zikahulumende aziholi kahle kule nduwe eziningi kakhulu kodwa yena imali ayisebenzisayo ingazwiseki ukuthi ubana uhamba kanjani. Ekwehlini kwakhe besimlindele ku-Terminal 4 yena kasesebenzisanga amasango awenjwayelo uhle wangena nje emoteni ngokubaleka wagijima lapho omele ephumula khona njalo sivikelwa ukubana lapho adumelelale khona utshintshile futhi ngoba uchayela uvalo ngakwazi ukubana kuhamba kanjani lapha eNew York. Kusesenjalo abatshengiselayo baqhubekile ngomsebenzi wabo njalo abakawuqeda umsebenzi lowo sikhangelele ukubana sahamba siyotshengisela United Nations General Assembly njalo lapho ahlala khona njalo izakhamizi sezizimisele ukubana hayi sokwanele sesidiniwe ngomlangagwa sesidiniwe ngebandla lezani PF sokumele kubana ephume esihlalweni sokumele ephume esihlalweni kumele ebotshwe kumele sitshengisele singaqedi singaphumuli umsebenzi sesekhona lapho esikhona sikhangelele ukubana sizahamba endlini yakhe sizatshengisa lapho akhona njalo sizabe silokho silibikela ukubana kuhamba kanjani.
Lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseNew York. Amalunga enhlanganiso ezijiyeneyo ezivela eZimbabwe bathi bazatshengisela ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ugeina Kumete Saidi ubuye waxoxa lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokutshengisela kwabelunga amalunga ebandla le-PPP.
Yebo Magumede, hayi lokho kuthi kulabantu abahambe bayahlangana basiyazama ukuthi bayayitshengisela umongameli sehla tough luck abantu bakhona kutho ukuthi nxa bethole umongameli sehambile kutho ukuthi ngezinye indlela kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele ngokwangaphi khona kanti khona xa bengabi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu le-security, i-security yakhe imele inanzelelo ukuthi omongameli banikwa i-security naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile phonxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli airport bedemonstrator besenze izinto ezinjengalezo ayisiko kona ukubona bahambe kuhle nqabe ukuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle imisebenzi yabo ibimibi ngawo konoko kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu abakho ngokuthi balungise izinto nxa kulungiswa izinto akunqanyikele lema airport abantu besiya demonstrate kule ndlela eziqondile zokuthi abantu batshengisele bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso batshengisele endaweni ezifanele hayi kona ukunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khonalo besiyayenza konke kona kwana bakwenzayo baze bephambanisa i-security kamongameli
lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Idale leSenate leMelika seligcizelele ukuba unkosikazi Amanda Bennett nguye oza kuba ngumholi wogatsha lweUnited States Agency for Global Media eyiyo ehola inkampani yeVoice of America eyalo umsakazo. UBennett uke waphatha lesi sikhundla okwesikhatshana. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umndeni wayesebenza ukucitha umlilo omnumzana Fanyana Dick Shuluma otholakale efile ngeviki edluleyo duze lekolitshi leNust uthi kukhona ukunuka santungwana ekubhubheni kukaShuluma. Umndeni kaShuluma uthi umqatshi wakhe umanisipala wabikela amapholisa ngemva yakhe ngemva kokuba esengcwatshiwe kodwa amapholisa abikwa ecwayisisa lesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesibuthwa isibaleke ejele lalaphansi eGweru. Neviki edluleyo kulesinye njalo isibuthwa isibaleke ejele leMtoko kubika leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Njani ngo-Studio 7 umthakazi wonke omuhle siyabonga ukuqhubeka lisiphilela indaba ezingathathi hlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngobuningi sivotele i-PPC sizamene ukukhipha ibandla leZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lipatipati ezapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-PPC kipheni ZANU. I-ZANU sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu singa ukukhithwa ngokuphangisa ngoba singalimazi abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota nesiye sikhipha i-ZANU ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu usekile.
Ngabelitshana njani ngostudio omuhle Studio 7 omuhle kakhulu basakazi nabalaleli bonke. Siyaziza izindaba ziyakhulunywa abantu ngikhona lizokothiswa yikuntshontshwa kwamakhompyutha yokuthengisela uhulumende ngemali ephezulu ngendaba zelokhuzeni ze-corruption. Lo elokhuzeni bathi ngubani lo olama-5 million antshontshwayo abazidlela labantu ababo. Akulanto engakhunywa ezanu-PF bethi irongo entweni enkeyenzakalayo kodwa bona silo mbuzo mina njengamina umbuzo wokuthi bona abantu bezanu-PF abakaze bahamba ngenyawo yini. Ngisisho ukuhamba ngenyawo behamba ngezimoto zabo njengele zimoto zokudura besiye emazweni anjengabo-South Africa oBotswana babona ukuthi imigwaqo injani. Ngithi khonapha uma kuthiwa kwenzakale i-accident ucheck-e kwengomgwaqo umgwaqo ubolile vele yodala konke khona lokhu izinto lokho zatshiwa ngu-Ian Smith kudala namanje kuthiwa upresident uyo uyazilungisa zona lezo. Upresident wakhona ngubani? Okhona lo nguye wabathatha umbuso ngenkani sibebona umfowabo la engasatiye kutshontsha sibekho ezidlela labantu abakho khona ebegushungofa Zimbabwe. La bosiwe abangena bahle bagcedelelo engeka ukugcedi. Hayi asinyini nyenye maZimbabwe nsikuphele dodonke le khona lapho badala bonke laba bazinyukela nje lento abazikhuluma ziyanuka kumba bazizwa ukuthi ziyanuka kanti bona bahlala kuphukela izwi lakithi. Izinto bazithenga kuphi kwelizwe lakithi. Bonke bona abakhuluma kwa Studio 7 angibona ukuthi amakhanda abaphelele noma behamba nje ebantwini bazizwa bengabantu abapheleleyo yini. Phakathi emphakathini laphakathi kwamanye amazwe abahamba bavakatshela bona la besiyafuna amabhizinisi okuthi bantshontshele phezu kwawo. Hayi siyabonga.
Litshona njani Studio 7, litshona njani bazali lonke lapho elikhona ngezindawo. Okhuluma ngusibanda kwalebutswana. Ngilokudana ngomuntu lo owezana okhuluma amanga phambi komphakathi. Akalanihloni ngokukhuluma amanga angaka. Xa ethi abantu abase-America waye bengabuye uzodemonstrate eZimbabwe. OJob Sikhala bangaphi ngendaba zokubotshela ilungelo labo. Bangaphi abantu abasemajela abama-opposition but bangaki. Ayekele ukukhuluma amanga azinuka amakhwapho. Ulamanga lowo muntu. Endamanga manga khanyanyisa bethanda ukuzikhulumela into zamanga. Akuna nto enhle abayenzayo elizweni, idoti yodwa kuphela abayenzayo. Akulantshontshontsho. Ayekele ukukhuluma amanga wonke lo hulumende wakhe. Idoti yabantu akunanto abayesebeyikwanisile kulelana lizwe. Akuna zibhedlela sebekukwanisile ngitsho. Ngazi ezibhedlela uye ngaphi izibhedlela ubhodi izimbabwe kuyana uzezothaka kulamo uthi hambe ethenga ukuthi. Emakhemist hambe ethenga ukuthi ukhuluma amanga lo muntu wezanga ayekela amanga amanga ke kayenze akalanihlola umuntu omdala ongaka shiwo okhuluma amanga angaka anginto ezingenzakaliyo uyayangisa mntu omdala yekela lokhu amanga shiwo
sanibonani sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 onibulisayo ke lapha kumdala uKhumalo ngilani eGoli bakwethu engingakho ke lapha bakwethu kundaba le yamaphemithi ufakiwe umbiko wokuthi amaphemithi angezelelwe ngenyanga ezingusikisi okuchaza ukuthi aphela next year. Kunabantu ke abasimeleyo abathi basimele abalapha ku diaspora la eSouth Africa abathi bamele thina kodwa khonapho ekusimeleni kwakhona entweni yemaphemithi le abantu bemathebhileni balutshane kakhulu ba-less than 10% abantu bemathebhileni abakuleyo idozen yamaphemithi. Angazi ke ukuthi basimele ngaliphi kuleyo nto yamaphemithi ngoba ubuningi babantu abayiziphathamandla bokumela abantu baku diaspora ngabantu bakithi kodwa abantu bemathebhileni ubuningi babo abanama-ID abanama-passport ngabantu abaphila ngokuhamba becatsha kwaze kwatsho umgabe wathi lezo yigebengu ezikhona ngapha eSouth Africa kazibotshwe lo mnankagwala watsho njalo. So laba abathi bona basinele thina bakhulume kahle ukuthi bamele amashona bangathi bamele thina. Ngesikhathi kuvulwa amaphemithi lawo bekunzima kakhulu ukuthi umuntu emathebhelini athole isicupha noma i-ID noma i-passport. So abantu ababa nenhlanhla yokuthi bathole la maphemithi ngabantu besishoneni ngoba kubo kwakulula ukuthi benze yonke le nto bathole zonke lezo yincwadi. Sengathi ke bona laba abathi basimele bengachasisa ukuthi basimele ngaliphi.
Yes, Studio 7, ngalifuwa njani kodwa abasazi bethu abahle. Yeah, hawu, akenifunde phela nawe yethu, akenifunde phela nawe yethu. Hawu kunini sigadla. Hawu siyagadla man, ugadle ngazo zonke. Hayi, ungayizwa nasemoyeni, hayi. Kodwa sicomplain bakithi kakhulu abantu baningi. Kodwa hayi siyacela phela, lani lalele lizwe ukuthi hayi, kusuka kugadleke kangakanani bese niyayidlala. Yeah, hayi ngithi mina ubaba uThuma lo baba uGawula. Sithi thina siyisi ngeke siphikisane labo kakhulu kulokhu bona bakholelwa kikho ngoba vele umuntu osuthiyo lolambile angeke kuze kufane indlela esicabanga ngazo kazifani lobuhlungu asibuzwa ngokufana bona anti ngabaholi abasaba abaholela ukuhola. So angeke siphikisane labo nzima ngoba vele baholela ukuhola. Thina singamahlabezulu kasisukumeni ngo-23 next year siye vota sikhipheni le ihulumende igovernment le eholela ukuhola. Hola sike sifake inye government sizame nje CCC bakithi ukuthamisa hayi ngoba simthanda kodwa gestethi ngekuthi ukuphume kwesinye isikhathi kube negative uthathe into ezokusebenzela. So hayi ngoba sizabe simthanda kakhulu
kodwa siyabe sizama something else enye into ezosebenzela naye makungasebenzeki kahle i-5 years yabe yaphela sizamkhipha sifaka omunye
siyakunyelela emsakazweni sibonga kakhulu ngomsebenzi esiphathele wona ngithanda nje ukuphawula kancane nje ngendlela amaphoyisa asekhaya asebenza ngakhona izanu PF isikwanise ukukapture amapholisa yabenza amapholisa ezanu PF that's why sebetshona bebhizi belandelana nabantu besisisi yamaphoyisa ebabopha labantu be-MRP balandelana noma bedemonstrator bebabili uzathola amaphoyisa agcwele elandelana nalabo bantu irali sesesibagcwele bafuna ukubopha abantu besisisi uchamisa la yakhona bagcwele bafuna ukumbopha lapho kuyakhona isisisi bayabopha kukhona amaphoyisa awubheke namhlanje i-crime esigcwele ekhaya abantu babanje inkunzi ngapha nangapha emabhenki kuyarojwa ihulumeni kamnakagwa ayiziboni ngani ukuthi isihlukekazi yadlala ngumgabe obehlulekile wonke umuntu ebona nengane encane umgabe uyahluleka kodwa umnakagwa yena use-western umgabe angazi kakuboni ngani lokuthi wehluleka kwedlula umgabe lizwe leli lalisazonga ukuthi i-crime ayikho kusabe usomgabe yena usesehluleka abantu sebeze bebanje inkunzi emini ngezibhamu into yangekho igameni kamnakagwa leyo hayiphume nje ngoba isehlulekile amazimbabwe yena azibone ukuthi asilahulumeni olekusasa lapho abazama ukuyavota kumnyaka ozawo beyikhiphe izanu PF ngoba bayibona ukuthi ihlulekile upho kungahamba iminyaka engu-10 kuyabe sokunjani lapho kulelo lizwe lelo ngiyabonga khuluma ngosihlulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika imbiko ephuma kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ikhomba ukuba umongameli Vladimir Putin wele Russia engaba sekhulelwa ngamasotsha akwele Ukraine. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali yena othi kavumelani lembono le.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje e-Russia ayisoke yafaya defeatwa i-Ukraine thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe EFF Africa EFF Liberia EFF Zambia EFF Malawi EFF Lesotho EFF Swaziland EFF yonke nje indawo simile Russia we are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo baya unite ama Russians baya unite region yabo akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia so thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngamanga i-propaganda and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa umongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayobalisela ukuba ngamasotsha bayokulwa kwele Ukraine. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela umongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe.
Uqinisile sibili wethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin kuze kuyevalwa ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa uPutin ulama enemies amaningi aengineer ama protests akhoza ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo sesike sawabona futhi eZimbabwe webhay ukuthi opposition njenge-CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokhu yesokwenza lokhu okunye kungamanga kungasiloqiniso so lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga i-propaganda and i-propaganda will continue to be there and thina we will never buy i-propaganda as EFF Zimbabwe.
Hello ke ngumnomzana Innocent Ndimali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye kodwa liyenelisa ke ukulalela indaba zethu zansuku zonke kusihlwa ngo 7 p.m. igama ngu Chris Gande.